Zimbabwe yari US Nati basket le South African basket le Africa kusisho ukuthi khona ukulima kwethu iproduction yethu yayiphansi owakusenelisa ukuthi sithengise ukudla kwethu ngaphandle kwelizwe sizuze imali yangaphandle kwelizwe sibe ne-access lapha eZimbabwe. So okwakhathesi njengoba imali yethu amadola yethu eZimbabwe esengasaqinanga kusho ukuthi sisebenzisa imali yangaphandle ukuthenga izimpahla i-equipment yokusebenzisa ukulungisa ukulima ukudla kwethu. Yothwa ethwa khona ngesikhiwa import inflation ukwenza kwenza ukuthi ukudla kwethu kudule singenelisi ukulima ukudla kule ntengo ephansi.
Nxa sikhangela amazwe wonke la, singathi kule common denominator yini? Kukhona okukodwa okwenza ukudla kudule kakhulu kulawa mazwe yini? Okufana naye emazweni wonke la?
Uma sinandelele ama-policy imithetho yakhona, izabona ukuthi amazwe wonke la akhulunywayo, kulemithetho eminingi eqondane lokudla. Ama-regulations. So, ngesikhiwa sithi khona is the most regulated economy in the world. Imithetho yakhona yenza ukuthi large scale investment eqondane lokudla ibe phansi ngoba abantu abafaka imali ku-agricultural production bayesaba imithetho yakhona. Imvikelisho engakunika wona mfowethu ukuthi abalaleli bayazi ukuthi i-GNB yethu letha khona yethenga okudla. Ekuthengeni kwakhona bazatshela abantu abalimayo ukuthi imumbu wenu ifanele liwuthengise kithi njenge-GNB ye-$200 ye-ton. Kodwa bona bekwazi ukuthi umumbu uyathengwa e-Zambia nge-150 i-landing price. Wabona ukuthi imithetho i-regulation iyenza ukuthi ukudla kudule.
Akusiphe umzekeliso wentengo yezinto ezimbili ezintathu ezidulayo lokuthi lokho kulomthelela bani empilweni kaZulu?
Ngizamnika umzekeliso weZambia ukuthi iZambia ipetrol kumbe amafutha abawathengayo ngoba amafutha yiwo andise ukukhweza ama-cost e-production. Ungazibona ukuthina ipetrol yethu lithize lethu sithenga nge-$1.65 or $1.50. Kodwa ama-Zambians abathenga i-fuel esedlula kuma-border ethu iyalikhiphile ngani. Kusho ukuthi into yonke ehambelana ne-food production, i-transport, ama-cost akhona, ngizabona ukuthi input yethu lapho iZambia nxa khona kuthiwa khona i-$10 i-$4.50 ngapha iyali i-$7. Ungazikhangele futhi lo gesi i-gation eyomumbu ukuthelela ingqoloyi amagesi yethu esiwabhadalayo thina ayele phezulu. Kutho ukuthi isinkwa sethu esisithengisa thina nge-$1.20 ye-loaf eZimbabwe e-South Africa sebe siyi-50 cents, 80 cents eZambia sebe siyi-90 cents kube idola.